VOA Ndebele.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 22 mabasa 2020 ngokhathisa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuyadabukisa kakhulu ukuzwa ukuthi umkhuhlane lo owe-coronavirus usufikile emakhaya. Kuyinto edabukisa kakhulu ngoba emakhaya indlela abantu abaphilisana ngayo nalapho izibhedlela ezingatholakala khona kuwuma ngomkhulu kakhulu.
Inani lasele bebuyilewe nomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe seliqanise laya kwabane. 4 ngokubhubha kwesifazane obedabuka eMondoro. Kuthi emhlabeni jikelele selibulele abazinkulungwane ezilikhulu namashumi khose athobani nembili 179,694.
So esikhathini esinenxa sebenza isikhathi eside kugcina kudala ukuthi abanye babe ngani abasezwa kuhle. Lanxa kunjalo bengasezwa kuhle amabhasi abephuza ukubuya umuntu abeselayinini kwesinye isikhathi angafinyelela ukuthi la angene phambili ngale. Ngawo uhulumende uyangezelela amabhasi.
Uhlupho lokusilela kwamabhasi athwala izisebenzi zomsebenzi oqakathekileyo awenkampani yeZupco sokubangela ukubana abantu bephule iziqondiso zokungasondelani duzane laduzane i-social distancing. Abenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 izolo basungule uhlelo lokwabela abantu ukudla emizini ehlala abaningi yakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe seliqanise laya kwabane ngokubhubha kowesifazane obedabuka eMondoro eMashonaland West okubhele esibhedlela se-West End eHarare. Osekukhuphule inani labantu abafunyenwe belegciwane kwabangamashumi amabili lathobami nembili 28. Kuthi ke inani lasebefunyenwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele seliyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,592,845. Phakathi kwalelo nani iMelika lokhe iyiyo ekhokhelayo ile nkulungwane ezedlula ezingamakhulu athobami nembili 826,184. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose athobami nembili 179,694 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezidlula kancane amashumi amabili lengxenye 25,129 asebefunyanwe beligciwane le-coronavirus. Ele-Egypt yilo elikhokhelayo lamhlanje ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyanwe beligciwane leli ezwekazi le-Afrika selile nkulungwane phose ezintathu lengxenye 3,490, lilandelwa ngele-South Africa lalo elile nkulungwane ezedlula kancane ezintathu 3,465. I-COVID-19 isibulele abayinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili 1,205 ezwekazi le-Afrika, kuthi asebesinde kulo sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha lengxenye 6,576. Owesine osebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ubikwa engugogo obeseleminyaka edlula amashumi athobami nembili 82. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva kokuphiwa kwempahla yokusebenzisa ukulwisana nalo mkhuhlane ngabe World Health Organization WHO eHarare namhlanje, umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo uthi basadinga abantu abangabe behlangane lomuyi njalo basazama ukudingisisa ukuba engabe ithole ngaphi i-coronavirus. Umoya uchathisa okwenzakeleyo ngomama lo obikwa ebeleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili lambili 82 yokuzalwa.
Iqiniso lokhu, lo ngumuntu obekade esesibhedlela se-West End ube emelele impumela yokuba ulomkhuhlane lo nobahatshi ngemva kokuhlolwa esibhedlela. Isibhedlela lesi sifake indlela zokuvikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Umoya uqhubeke esithi imuli kamuyi ihle yaziswa ukuba uzabekwa ngendlela ebekwa ngayo abantu abalalomkhuhlane. Omunye umongikazi unkosikazi Emilia Chuma uthi uyadanisa ukuba sekulabantu asebanjwa yi-COVID-19 emaphandleni.
Nima kakhulu kunazethu khona sokube lomuntu osemakhaya obhubhile ngomkhuhlane lo coronavirus. Lokhu nje sethi vele umkhuhlane lo usumemethekile indawo eziningi. And abantu abasemakhaya uthe sethi sebesengozini kakhulu ngalo umkhuhlane. Osokuthengisela ukuthi khona laba abahlolayo sokumele ukuthi ngabe bangena sibili emakhaya wonke bazame ukudinga ukuthi uvele uqalisele ngaphi. And kutshengisela ukuthi khona lalama ama-statistics esiwaphiwayo kathesi kulokunye okungalunganga ngawo, kulokunye okungaqinisekanga ngawo.
Ingcishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Decent Bajila laye ugcizelele ukuba sekusethusa ukutholakala kwabala lomkhuhlane emaphandleni.
Kuyadawisa kakhulu ukuzwa ukuthi umkhuhlane lo owe-coronavirus usufikile emakhaya. Kuyinto edawisa kakhulu ngoba emakhaya indlela abantu abaphilisana ngayo nalapho izibhedlela ezingatholakala khona kuwumango omkhulu kakhulu. Kuthi ngawo uhulumende uyagijima ezame ngazo zonke izindlela zokuvikela ukuthi umkhuhlane lo ungafiki emakhaya, ngoba singaphelelwa ngabantu. Singakhangela izinto ezinjengezokuthi mhlawumbe uhulumende azame ukuthumela ilizwi lifike ebantwini masinyane, njalo futhi ezibhedlela lasemakliniki lapho kukhona uhlelo lwakudala lwama-village health workers luvuselelwe luqine.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Henry Matsore unobhala zempilakahle kwi-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, yena othi kumele uhulumende aqale ukuhlola abasemaphandleni. Liqhubeka likhuphuka inani labantu asebefunyene bele COVID-19 njengoba izulu ntambama ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko wokuthi sebengamachumi amabili lasishiyagalombili abalalomkhuhlane 28. Abalichumi lantathu ngabaseHarare, abalichumi bekobulawayo. IMathebeleland North ilo yedwa, kuthi iMashonaland East ilabane. Komunye udaba, umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa njalo ekhokhela iqula elibona ngokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 umnumzana Kembo Mahadi namhlanje utshele intatheli ezindaba ukuba uhulumende uza kwethula umlayo wokwehliswa kwentengo yokudla ilingane leyamhlaka 25 Mbimbitho. Kodwa ingcishi zezomnotho zithi lokhu kuza kwenza kube lodubo lokuswelakala kwempahla eZimbabwe, ngoba abezitolo bazafihla impahla yabo kulokuthengisa ngentengo ephansi engahambelani lokuqansa kwedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhlupho lokusilela kwamabhasi athwala izisebenzi zomsebenzi oqakathekileyo ezivunyelwa ukungena edolobheni awenkampani yeZupco sokubangele ukubana abantu bephule iziqondiso zokungasondelani duzane laduzane, i-social distancing, ngoba behlala bebuthene belinde amabhasi lawo okwehlisa amathuba okulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa ekhona amabhasi aweZupco ahambayo, abantu bakhala ngokuthi bama isikhathi eside bewalindele bebuthene bebaningi okubafaka engozini yokuthi bathole umkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Nesisa Ncube, isakhamuzi sakobulawayo, uthi balinda isikhathi eside ukuze bagade amabhasi la.
Uhlupho esihlangana lalo ukuthi esikhathini esiningi sisuka sime laphana, abanye ababemile laphana ngomama abazithweleyo, abanye babenganabo bephilanga kuhle emzimbeni. So esikhathini esiningi nxa sebema isikhathi eside kugcina kudala ukuthi abanye babengani abasezwa kuhle. Lanxa kunjalo bengasezwa kuhle, amabhasi ayabephuza ukubuya, umuntu abeselayinini kwesinye isikhathi angafinyelela ukuthi la angene phambili ngale ukuze akwanise ukugada ibhasi. Esikukhangelelayo ukuthi ngawo uhulumende uyangezelela amabhasi akhangele futhi abantu ukuthi abanye basesimeni esinjani ukuze kube lula lathi sihambe sisebenza sikhululekile.
Umnumzana Shelton Msimanga uthi basengozini yokuthelelana lomkhuhlane ngoba bama kakhulu belixhuku belindele amabhasi abangaziyo ukuthi ayabuya sikhathi bani.
Ukulindela ibhasi kuyafana nongazi ubusuka elokitshini kumbe unge uvela etown usiye elokitshini, ngoba kuzo zonke izikhathi uyalinda ungazi ukuthi izadlula sikhathi bani. Ngabe mhlawumbe kuyaziwa ukuthi idlula every hour, ukuthi nxa kutshaya u-10 susiyalindela, kutshaya u-10 u-11 susiyalindela. Khathesi nxa uselokitshini uyaphombukuma nje ungazi ukuthi izazibuye yini. Lanxa usetown njalo siyalinda, silinde khonapho kodwa ibhasi ingabuyi, sebe singazi ukuthi izazifika esikhathi bani.
ngokunye okubangela abantu bagcine beminyana khona phema bhasini ngoba bengazi ukuthi ibhasi abayilindeleyo ingapi.
Umnumzana Leopold Munende uthi amabhasi malutshwane kakhulu aweneli abantu bonke abaya emsebenzini.
Hayi kunzima sibili ngoba ama queue akhona emabhasini lawo ezupho eswane ngokhulumende makhulu kakhulu made kakhulu mina ngine ku queue ngo 2:30 ngemandla ngaze ngagada ibhasi ngo 5:25 ngoba after about 3 hours ngoba vele ama-queue angikhona awayenzi bekule bhasi eliyi-1 kuphela ade lisuka eCopacabana lisiya zitshiye emalokishini ethu so belitshintsha belibuya lihambe liphenduke libuye lihambe liphenduke lilodwa ngapha abantu bebe-over 100 lona lithwala about 22 people kuphela ngoba bathi fuze kube le-social distancing ebhasini. Hha kunzima uhulumende kangizelele amabhasi nxa efuna sibili abantu labo behambe ukungcono sibili.
Omunye oyisisebenzi esingamanga ukuya emsebenzini umnumzana Mthulisi Moyo uthi ma umuntu echayisa kumbe esiya emsebenzini akumelanga ame kakhulu elinde imota.
Siyabonga uhulumende wasibona ukuthi sithina si-essential njengokukhuluma kwabo ukuthi sisebenze kodwa si-essential njalo siba lamalayini amade ukuthi sibuyele emakhaya ethu njengakithi eCowdrift ngapha uma elayinini okwe 3 hours or more ibhasi ingakabuyi bengathi uyazwa ukuthi abaye kulantshi kumbeni baye ngaphi ume ende kubuhlungu ukuthi wena uvela emsebenzini uchayisile udiniwe uqede khonapho ume futhi elayinini ngendlela ume ngakhona kubuhlungu. Siyacela besibone khonapho be-ede amabhasi ngapha.
Imizamo yokukhulumisana labakahulumende abangabanikazi bamakhampani ezupho yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo njalo bebelokhu bengaphenduli imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7 kumakhalekhukhwini enkundleni yokukhulumisana ebulenjini ye-WhatsApp. Izisebenzi zikahulumende kwezinye inhlangothi ezingamanga ukuya emsebenzini ngoba zincedisa endaweni ezithiyeneyo ziveze ukukhathazeka ngokusilela kwendlela zokuhambisa emsebenzini kanye lokubuyela emizini. Sisithi lokho kumele kuhlolisiswe kabanzi ukuze kungatholakali abantu bebuthene besondelene loba beminyezelene belinde amabhasi besephula iziqondiso ze-social distancing. Laloba kulobunzima kwezinto zokuhambisa abantu bazimisele ukuthi bahambe emisebenzini yabo kodwa becela ukuthi amabhasi ayengezwe kumbe kufakwe amakhombi ukuthi bengaminyani ukuthi umkhuhlane lo osabekayo ungamemetheki elizweni. Ngimele Studio 7 yokobulawayo ngibathabile Masuku.
Abenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 basungule uhlelo lokwabela abantu ukudla emizini ehlala abaningi yakobulawayo. Ebalisa eNtumbane, eNjube leLobhemula emizameni yokulwisana lendlala ngesikhathi sokwengezelelwa kwensuku zokuhlala emakhaya ukuze kuvinjwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lendlala ebhekane loZulu, abenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 icabange ukuphathisa abemuli eziselayo ukudla. Unkosazana Nqobile Sibanda ohlala eNtumbane ubonga isipho sokudla asithole namhlanje.
Ngiyabonga lelo hlelo lokuyilelo olokudla ukuthi sidle lathi labantu bethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi i-COVID-19 lesinqabekele kakhulu badala nabantwana abakhulayo. Ngiyafayitha IMF Bulawayo Fighting COVID-19.
Okugcizelelwe ngukhansila ka-Ward 10 emzini weNtumbane kobulawayo unkosikazi ulwazi sinikiwe Mutanda.
Zakhamizi zilobunzima ukuthi zitravel zisiya etown, yabe sokufuneka amapass ukuthi zihambe, and also le mali yangkhona engatholakali. So ngithanda ukuthi ngilethe ukubonga okukhulu kakhulu ngoba bakwenze kwabalula nakithi njengabaphathi besigaba ukuthi abantu bebalande babalethele khona lokho okuncane okukhona.
Umfundisi Patson Netta omela amabandla edolobho lakoBulawayo unxusa abangathanda ukuphathisa ngokudla ethi bakhululekile ukuzokwenza njalo ezinkonzweni.
Siyabonga ngani ngokuqhubekela phambili thina njengamatshetshi sivulile amathethe ethu njalo siza make sure ukuthi odisputwayo kufike ebantwini ngendlela efaneleyo, wonke umuntu esilakho siwufake ngendlela efaneleyo. Siyalibonga.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Christopher Ntini omele izakhamizi enjubelo Bhengula uthi abakaze bakubone ukuphathiswa ngale indlela.
Ngingoncedo oluyenzakeleyo esilutholileyo. Siyabonga, sake sikubona okunje ukuthi lathi sidle ngesikhathi siku-lockdown. Siyabonga, twalumba zikomo tatenda.
Obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Thando Nkomo uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
I-social cluster ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 inanzelele ukuba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kuzahlukuluza abantu ngendlela ezithiyeneyo ezinjengokuswela ukudla. Ngaleso sizathu sibone kuqakathekile ukuthi sincedisane lozulu ikakhulu imoli eziswelayo khonapha koBulawayo. Okwanamuhla siphe inani labantu elidla inkulungwane impuphu. Sithanda ukubonga inhlanganiso ye-SITCO, inhlanganiso yeQoli Mandlovukazi, abantu abaphetheya kwelizwe, United Refineries, Christian Alliance ephiwe indumba ihlanganiso eyisekelayo, isondelani labalimi abe-TMG abaphe amatamatisi, amabandla enkolo labantu nje abazinikeleyo ukuthi umsebenzi wanamhla uphumelele. Sithanda njalo ukubonga iBulawayo City Council logatsha lukahulumende olwe-social welfare ne-ofisi enkulu eka-Minister of State weBulawayo. Okwanamhla besiqalisa ukunceda uZulu kodwa sikhangelele ukunceda abantu abedlula inkulungwane ezilithumi. Yikho nje silokhu sikhankasa sidinga uncedo. Sithemba uhlelo lolu luzaphathisa abaningi kakhulu.
Imuli eziningi edolobheni lakoBulawayo lemaphandleni sebebhekane lendlala enkulu ngesikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bahlale emakhaya benganyakazeli ukuze kuvikelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wona osuthethe imiphefumulo yabantu abathathu ezweni. Kuthi ilanga lisiyatshona izolo abangamashumi amabili lanhlanu bebebikwa befunyenwe belaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiboBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizophinda njalo +1 202 465 0318.
Abensundu abahlala kumbe abavakatshela kwele China babiwa bethwaliswe nzima izizalwane zalelo lizwe ezibabandlululayo zibethesa umlando wokuletha igciwane le-coronavirus kulelo zwe. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi igciwane leli laqhamuka edolobheni le-Wuhan kwele-China lapho kulomkambo wezinanakazana ezidliwa ngabanye ezifana labomalulwane, inyoka lokunye okuyikho okunakanelwa ukubana yikho okwabuya kuthwele leli gciwane. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esikolweni seChina eBeijing, uNkosazana Nomalanga Ndebele ochasisa ngesimo khona ngale.
angapha umkhuhlane usuwehlile kakhulu abantu sebezihambela phandle noma nje bulokhe besithi kumele sigqoke ama mask ukuze siphume phandle but abantu sebezinesilawa sevulile nje sokusebenza isikolo nje kuphela
sizwa kuthiwa kulobandlululo olwe racism abantu bakhona ngapho becabangela ukuthi abantu abansundu yibo ababuya legcikwane le coronavirus kungakuliqiniso yini lokho
yes sizokumemethekile endaweni yaseGuangzhou lapho kulabantu abansundu khona abaningi bona bathi sizathu abenza njalo ukuthi abantu abaningi abaseGuangzhou abala maphepha ayeneleyo njalo futhi abanyeke bahambe ezibhedlela ukuyathestwa ngokufisa kwabo so bayenzela njalo ukuthi babakhiphe kodwa naye sibone ngane ndlela yangkhona ayelabuntu phakathi njalo futhi lokho kuba kuthatha ngapha ukuthi ngabantu abansundu asikwazi ukuthi kuvelela ngapha indawo into yangkhona kayicace nje kuphela sazi ukuthi yinzondo yabantu abansundu kumbe ukusana kodwa na hayi abakwenza yakulunganga
lona inani labathola igcikwane leli selinganani khona ngapho eChina sizwa kuthiwa sebebalutshwana kakhulu kuliqiniso yini
yebo njalo Bacho njalo lokuthi inani eliphezulu ngelibuye lomkhuhlane livela phesheya abavele
bona umumo unjani kodwa nxa uhamba hamba phandle lapha
kuya kusiba normal nje ngoba abantu sebezihambela phandle sebezenzela abakufunayo phandle noma nje wonke umuntu kumele agqoke imask nje abantu sebezihambela phandle
inkosazana nomalanga ndivele isizwala neseZimbabwe esihlala eBeijing kwele China Oke khuluma lo Chris Gande we Studio 7 ecingweni ekhona ngale kule China.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave la ku 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Ara Zimbabwe yabaphila legcikwane lengculaza kwele South Africa abavalelwe ezindlini ngenxa yecoronavirus bathi isimo sesisibi kakhulu kubo osokufaka impila kahle yabo engozini. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukhokela inhlanganiso ye-Asakaneni Health and Wellness eyabaphila legcikwane lengculaza labanye abangelalo abafuna ukufunda okuningi ngalo umnumzana Stanley Ndlovu. Utushupo lwendlala yilo selufaka impilo zabo engozini okwedlula i-coronavirus.
Okusihlupha kakhulu ukuthi bathi lo mkhuhlane we-corona ubamba kakhulu abantu abapositive. So siyakhathazeka kakhulu ngoba abaningi vele amaphilisi bayawaswela laba abakade bethatha ekhaya. Abanye vele abasawatholi, abanye banatha beseqisa, abanye banathi kahle, abanye bayalamba. So lokho kusho ukuthi uma umkhuhlane lo ubabamba kuzaba nzima ukuthi baphole or basile. Yikho kusikhathaza kakhulu lokho.
Umkhosaza ngathembisiwela yena uthi uhlupho olukhulu ukuthi imithi yabo bebevele bephathelwa ngomalayitsha amabhasi lesihlobo ekhaya. Kodwa njengoba imingcele isivaliwe, la maphilisi lawo asevalelwe eZimbabwe.
Hey, indaba ye-lockdown isithwalise nzima, especially kuthina esithatha i-medication from ekhaya. Amabhoda avaliwe. And bese sikuju ukuthi amaproject ebuye this side and asevaleleka kunzima kakhulu kunzima and le lockdown ukuthi phela nini asikwazi
umunye wesifazana othande ukugodla igama lakhe uthi isimo sesisibo ukuthi abaningi vele sebezaphila bengalawo amaphilisi abo
abanye uthola ukuthi abaselayo lo medication sebephethe ibhodlela lokugcina Asingakwaziyo ukuthi izophela nini le lockdown abantu bathole i-treatment yabo. Abanye sebekhala ngokuthi sesele lephilisi elilodwa. Ma unemali ungangcono uye e-pharmacy uyezithengela 500 rand ibhodlela elilodwa.
Esinye isizalo seZimbabwe ophila legcikwane lengculaza ungathandanga uveza igama lakhe. Ukhuthaza abanye ukuthi baqonge isibindi baye ezibhedlela zakwele South Africa bazaluthola usizo.
Hayi lami ngomunye obethatha amaphilisi ekhaya. Emalangeni ladlulileyo ngivuke ngayiklinika yala eSouth Africa. Ngafika ngaqala kakutsho ukuthatha amaphilisi banginikeza amaphilisi hayi so iplani engcono abangayenza yokuthi bezame ukuthi isondele emakliniki abahlala duze nawo behambe beyelapho bezame ukuthi bethole amaphilisi ningakwazi ukuthi beyeqise i-treatment yabo ngoba lokhu ngabafaka enkingeni
kodwa komunye wesazane layo othande kugodla igama lakhe uthi useke wazama kodwa waphenduka esekhala ezimathonsi
ngike ngazama ukuthi ngihambe ngiyoncenga laphana ekliniki e-OR Tambo e-DPJ2 angiphathekanga kahle vele abantu angizange ngathola usizo ngajika kuphela ngalalutho so ngihlukumezekile phela kakhulu angazi ukuthi ngingathini kodwa lento le lockdown hayi ihlukumezile kakhulu sibili angazi ukuthi kuzoba njani ukuthi nakhona uma bengaphindezela ezinye izinyanga angazi ukuthi sizaphila njani
uNdlovu uthi kudingeka usizo lwesiphangiphangi
ngakuyayenza lapha i-embassy la ikizama ukuthi kukhulumisane le-government lamanye ama-NGOs angenele abantu bawathola amaphilisi bathola amaphilisi khona ngale kubo Botswana lalapha e-South Africa la maklinika bavumile nje abanike okwesikhatshana ukuthi-ke kungavulwa hhayi babuyele bazithathele ekhaya bavele bethathe ekhaya so sesicela ukuthi angabe lawo amanye ama-extras engasiza lawo sinike lawo abashotelwayo lo shotelwayo laye angabuya sixhumane laye simtholele kwabanye abalawo ama-extras athole bengayegcisa abantu ngokukwegcisa asonte right
umnumzana Ndlovu kutaza ababhekane le nhlupho esijeneyo ukuthi baxhumane labo kukhasi labo le-Facebook ele Asakaneni Health and Wellness ukuze badinga usizo bendawonye ucela njalo inhlanganiso ezizimeleyo labantu makhaza abafuna ukusiza ukuthi labo babathinte kuleli khasi mele 07 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho
Kathesi wathi sipheleli thuba kubalaleli bethu ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngomkhuhlane we-coronavirus.
Igama lami ngisikhululekile moyo ukhansila okaward 17 koBulawayo.
Kungiyakhuthaza ukuthi uBulawayo wonke silandele izixwayiso zokuthi senze i-social distancing nxa sihambile kuyedinga impuphu kumbe lapho kuhlupha khona amanzi emabhawuzeni sizame ukulandela izixwayiso esizifundiswayo njalo silandele ukuthi sigcine ukuhlanzeka ngemva kwesikhathana esifitshane njalo sigeze izandla okuyikho kuvikelwa ukuthi singawubambi lowo mkhuhlane ngoba umkhuhlane lowo ungamemetheka ngendlela omemetheka ngayo kuzaba lula kakhulu ukuthi uBulawayo achabalale ngakho ngiyaxwayisa ukuthi njengabantu bakoBulawayo sinanzelele ukuthi siyalandela izixwayiso zonke esizifundiswayo nge-COVID-19 sihlale ezindlini singahambi kungela sizathu sigeze izandla ngemva kwemizuzu engu-20 njalo sigeze izihlambuluke ngoba yikho lapho okulula khona ukuyibamba i-COVID-19 njalo sihlale kuhlanzekile lapho esihlala khona siqhube njalo i-social distancing ngokuyikuthi sinyanzele ukuthi lapho esihamba khona nxa siyothenga singasondelelani ngiyabonga kakhulu ukuze uBulawayo wethu ahlale engubulawayo omuhle siphilile sonke silandele izixwayiso ze-government
sisi i-sensitization ngomkhuhlane we-COVID-19 it's been very poor ngapha emakhaya very poor Sibona inkalakatha zabomama abasebenza e-council izikirikiri zabomama zisehle ezimoteni okuthiwa ngama-teams ahamba indawo ngendawo. Izimali ngabona sezikhona eseziphiwa abantu abathile ukuthi bahambe indawo ezithile ngendlela ezithile. Kodwa emakhaya cha akulalutho uhulumende kafikanga ngendlela ajayele ukufika ngayo emakhaya. Eqonqosela abantu ukuthi qaphelani ngendlela enje langendlela enje abantu phela abala amafoni abantu abala amafoni yes we must come to the open abantu abala ama newspaper abantu kababali newspaper maka so indaba that's why emabonyani lapha kuke kwathola lapha ngakithi kuwathi thela abantu kuyisibhubhubhu lapha osobhuku bethubela abantu ukuthi bazakhamizi ziyethola zilungisa iground ukuthi i-orap izabe iholisa about 3 days ago kodwa isaholisanga i-orap
lapho ngabanye babalaleli bakastudio 7 bekhuluma nge-coronavirus singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili inani lasebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe seliqanise laya kwabane ngokubhubha kowesifazane obedabuka eMondoro
Kuthi emhlabeni jikelele selibulele abazinkulungwane ezilikhulu namashumi phose athoba nemibili 179,694 olivalelisayo uPastor Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.